ngakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwase Zimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona ukuthi-ke umbuthano we-SADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi i-observer mission ye-SADC kusitho ukuthi laye AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwase Zimbabwe aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe ku-SADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho. Khonokho nje ukuthi iphithizele i-SADC yenze imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo. Sesingaba lalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi i-observer mission ye-SADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi bethi akula nto enje kutho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo we-SADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakali ebantwini baseZimbabwe ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo umhlaba lase-Africa kuya kutshintsha kusiya phambili sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi i-SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi lase-Africa.
Manje ngokubona kwakho njengoba ele-South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso ye-SADC ayenelise ukuthi avimbe isinqumo esingathathwa yi-SADC kakhulu phezu kweZimbabwe, ubona kungenzakala yini ukuthi ele-South Africa lizayala lilokhu limi leleZimbabwe phezu kodaba lwempumela yokhetho?
Lona ibandla elibusayo lase-South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokhu kuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama-South Africans abuza umbuzo wokuthi kanti yenzani i-African National Congress i-ANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase-South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene. Ngakho njengamapolitijeni labo abalalele ukuthi abantu bathini abezwa ukuthi amahemuhemu athini ngibone ngani mina bazahlonipha umbono we-Africa bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe. Uzoba khona umehluko ekwenzele kwe-South Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi lase-Africa jikelele i-SADC inyikinye ikhanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso. Ngakho njengenhlanganiso layo eyazi ipolitiki ethi ihlonipha abantu kuzamele ihloniphe okwenziwa yi-SADC njalo okuthiwo ngabantu baseZimbabwe. Ngaphandle nxaphela izisele ke lona ibandla le-ANC ukuthi libandakaniswe le-ZANU-PF lifaniswe le-ZANU-PF phakathi kwezwekazi lase-Africa okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane. Ngiyabonga.